Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 27 kwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Sivukile sithola ilangali eliselitshise lapho bekuhlala khona odokotela labanye sebenzi ezikahulumende.
Kuqhamuke ingozi yomlilo esibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo izolo ntambama, edale umonakalo olendleko yamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu $500,000.
Esikubona senzakala kuJeff ngokunye okuthona senzakala eZimbabwe. UJeff ubotshelwa udaba lokuthi ube hamba lintathe izindaba ezingekho ezingasizozala. Anzaye ngizwe umthetho obophisa khonokho, obophisa umuntu ngenxa yokuthi wenze into enjalo.
Intatheli zindaba esebenza izimele uJeffrey Moyo ubotshelwe icala lokuncedisa ukungena kwentatheli zindaba zelemelika ezisebenzela iphephandaba leNew York Times, njalo uzamiswa phambi komthethwandaba kamanje kusasa. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga namhlanje wamukele isipho esivele kuhulumende wele India esigoqela izimoda ezithwala izigulane ama-ambulance ezingamachumi amabili 20. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli welizwe enguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga lamhlanje wamukele isipho semota ezithwala izigulane ama-ambulance ezingamachumi amabili 20 kanye lempahla yokuzivikela kwabasebenza kwezempilakahle eyama-PPE, imitshina yokwelapha labo abayabe sebebanjwe yi-COVID-19 enjengama-ventilator lokunye. Lesi sipho esivele kuhulumende wele India labenkampani AFDB Group siqhutshelwe uChiwenga ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba abe World Health Organization WHO emkhosini owenzelwe esibhedlela seSalim Gabe Central Hospital eHarare. UChiwenga ubonge uhulumende wele India abe AFDB labe WHO ngalesi sipho esithi sizanceda eZimbabwe ekumelaneni le COVID-19 ngaleyo ndlela kuthuthukise umsebenzi wezempilakahle elizweni. Okwamanje eZimbabwe lilenkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 643,531 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19. Elizweni jikelele njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu afika phose amathathu 293,501 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Kuqhamuke ingozi yomlilo esibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo izolo ntambama, kwashabalala impahla enendleko edlula amadola zinkulungwane ezingamakhulu amahlanu $500,000. Lumlilo ulumathe ezindlini ezihlala odokotela lezinye izisebenzi zempilakahle lemuli ezedlula amachumi amane lanhlanu ebezihlala lapha. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abahlali bale indawo iningi labo kungabodokotela bathi babonela umlilo uqala esitishini samandla kagesi kubangelwa ukuthintana kwentambo ethwala lawo mandla. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo ngwenya uchasisa lesi sehlakalo.
Sivukile sithola ilanga eliselichise lapho bekuhlala khona odokotela labanye sebenze ezikahulumende. Yikho lokhu kusidanisile kakhulu ukuthi abantu betshelwe lapha kade behlala khona kade kuhlala abantu amajumi amathathu lesishiyagalolunye. Silethemba ukuthi kuzalungisiswa abantu babuyele njalo. Kukhanya ngani bekule ifolt leya ebathi ngamagetsi.
Uqhubeke efaka isicelo kuhulumende lakuzulu sencedo ngoba umonakalo odalwe yilo mlilo umkhulu.
Silethemba uhulumende uzasincedisa abanye nje abantu silungise lapha. Kukhanya kuzathatha izimali ezithile ukulungisiswa ngoba kutshe indawo enkulu kakhulu.
Abamanyano wenhlanganiso zemhlubulweni emandebeleni emathebheleleni forum imelwe ngumqondisi we-Women Institute for Leadership Development unkosikazi Samukeliso Khumalo bahle basukumela phezulu bencedisa ngesipho sempahla ebiza $500 amadola emelika i-$500.
We have come together which is mobilized ama resources ukuthi sincedise ama doctors abatshelwe i-residence yabo. Sifake indawonye izimadlanyana ukuthi sithenge ama groceries. Silokhu simeme abanye ukuthi sikwanise ukuthi sibone ukuthi singenza njani ukuthi sidonate izigqoko lezicathulo lokunye futhi njalo abangabe kunida.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Ndodana Moyo uthi kulusizi ukuba abezempilakahle behlelwe yile ingozi.
Kuyamangalisa ukuthi ngemva kwesikhatshana bephiwe inotice ukuba basuke kuleyo ndawo labo belethe izikhalazo zabo zokuthi imali abayiholayo incinyane sekuqhamuka nanku umlilo izindlu lezi. Kuyasimangalisa lokho ukuthi kungabe kuyi-coincidence bani. Lokhu kutshengisa ukuthi kukhona okungahambi kuhle.
Omunye njalo olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi sekuzangezelela inhlupho ezibhekane lezempilakahle ezweni.
Ukusha kwesibhedlela sempilo kulusizo olukhulu kakhulu ngokuba ngaphandle kokuthi vele isibhedlela besithwele nzima kungela mibhede eneleyo kungela ama-lift asebenzayo kuyashota amadokotela namanesi kula mithi. Nxa sesibuye satsha isibhedlela kwasha lempahla zabongikazi kunye namadokotela kusho khona ukuthi impilo sizaba nzima lakubo. Kuyinto edinga ukuthi ithathelwe amanyathelo amasinyane kuvinjelwe izinto lezi
engozini yomlilo empilo Central Hospital kubikwa kulimele kakhulu umuntu eyedwa omunye waqhamuka enqagaleni kuthi omunye uhotshe intuthu. Abahlali bendawo lebathi babone umlilo ebhokisini lentambo eziletha amandla kagetsi ezindlini zabodokotela. Uhlangothi olubona ngezokucitshwa komlilo kukhansili yakobulawayo ole fire brigade lubikwa lusaqhuba uphenyo lokucwayisisa imbangela yale ingozi. Umonakalo odalwe yilo umlilo ubikwa ubiza inkulungwane ezingamakhulu amahlanu zamadola emelika i-$500,000 njalo inkokheli yesibhedlela icela usizo oluya kuzimuli lokulungisiswa kakutsha kwezindlu ezihlala odokotela. Ngimela iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Intatheli zindaba esebenza izimele uJeffrey Moyo ulele estokisini ngemva kokubotshelwa icala lokuncedisa ukungena elizweni kwentatheli zindaba ezidabuka kwelemelika ezisebenzela iphephandaba leNew York Times. Lezi ntatheli zindaba zetheswa icala lokwephula umthetho olawula ukungena kwentatheli zindaba elizweni ngomsebenzi oyi-immigration. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umoyo ubikwa incedise ukungena kwentatheli zindaba lezi eZimbabwe ngenyanga edluleyo bonke bengakhuluma iqiniso ngomsebenzi ezikade zizokwenza ukuphambana lemithetho elawula ukusebenza kwentatheli zindaba eZimbabwe. Uyalilandula leli cala esithi wenza okusemthethweni ngokulandela imfanelo zokubhalisa labe komishini elawula ukusebenza kwentatheli zindaba eZimbabwe Media Commission. Igqwetha likaMoyo umnumzana Douglas Cotard uthi uMoyo uthwalelwe kobulawayo namhlanje ngenxa yokuba intatheli lezi zibikwa zenza icala lazo edolobheni lelo.
So he's expected to appear in Bulawayo magistrate's court tomorrow morning. So the charge is section 36 of the Immigration Act.
Sebenzise kobulawayo lapho azakuma phambi kwa bamantshi kusasa ekuseni bamethesa icala lokuqamba amanga mayelana lokusebenza kwe-immigration bathi wangenisa ababili ayisebenza labo kuphephandaba le-New York Times uJeffrey uyalilandula icala leli bathola incwadi zabo zokusebenzisa eze-ZMC.
And his colleagues from the New York Times attained proper accreditation.
Ukubeke sithi kasoze aphe isitudio 7 amabizo alezintatheli esithi lethemba lokuba umoyo uzakhululwa emveni kokumiswa phambi kukamantshi kusasa.
What the state is now claiming is that there's no records of those accreditation.
Uhulumende uthi kakula bufakazi bokuthi wathola incwadi lezi eze-ZMC. Lokhu kakulani loJeffrey ngoba ayisiwo umlando wakhe okupha intatheli zindaba incwadi zokusebenzisa.
Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli zindaba eYoung Journalists Association yoja uLeopold Munende uthi bakhathazekile ngokubotshwa kukamoyo.
Sitshona sikhuluma ngakho lokhu sithi uhulumende kahloniphi imisebenzi yentatheli zindaba esikubona kusenzakala kuJeff ngokunye okutshona kusenzakala eZimbabwe. UJeff ubotshelwa udaba lokuthi ubehamba lentatheli zindaba ezingasizozala. Anzaye ngizwe umthetho obophisa khonokho, obophisa umuntu ngenxa yokuthi wenze into enjalo. Njalo sithi uhulumeni nxa yena esithi ufuna intatheli zindaba zibe zisebenza zingahlukunyezwa, akakutshengise, akukhulume lamapholisa akhe aduba ngokuthi kwezinye indawo agcina esengani asethaba kakhulu.
Imizamo yokuthola amazwi amapholisa ayehlule ngoba isikhulumeni samapholisa uMnumzana Phonyathi ube sithi usemhlanganweni ngesikhathi iStudio 7 idinga umbono wakhe. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abakhokheli bamazwe akumanyano we-Southern African Development Community i-SADC bahlangane namuhla eMozambique esigodlweni eMaputo lapho abakade becubungula impumela yokudingisisa kwabo ngamalwa icatsha kulelo lizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike namuhla kulumbuthano njalo amanye amazwe aphatheke kulumbuthano abalisa eleMozambique, Malawi, Tanzania, Botswana le-South Africa. Umhlangano lo kwakufanele uqhutshwe nenyanga edluleyo. Ukuhlaziya okungenziwa yi-SADC Troika ngalolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo.
Angikholwa sisi ukuthi ukucubungula kwabo abazokwenza kuzodala umahluko omkhulu ikakhulukazi kuleya ndawo la lolu hlupho lugxile khona e-Northern Mozambique. Abazokwenza ngicabanga ukuthi bengaphuma nesisombululo sokuthi bathumele amasosha kuleya ndawo, kodwa ngicabanga ukuthi uhlupho olukhulu lulalanga kwezokuvikela esingathi phecelezi security lulele ekuphuculeni isimo sempilo kuleya ndawo engenhla kwaseMozambique. Ngoba uma ngabe ulokho kungenzekanga, esiza kubona ukuthi lento izohamba ihambe ivuke, noma sibone isekuthatha iminyaka neminyaka bezama ukuthi beqede ngokulwa kodwa kungapheli.
Utsho ukuthi ngabe uhulumende weMozambique uyalungisa udaba lwezomnotho kumbe lwezombusazwe?
Impethu ingena ngenxeba. Laba bathathe izibhamu baqala ukuthi balwe, baye basebenzisa uhlupho izakhamuzi ezibhekane nalo kuleya ndawo. Sizakhumbula futhi ukuthi eminyakeni yonale eseduzane kuye kwatholakala izinto eziningi lapha ezingamagugu, igasi nokunye okade kuzoshintsha impilo yezakhamuzi kuleya ndawo kakhulu. Kodwa okutholakalayo yikuthi uhulumeni weFrelimo osenzansi kweMozambique kakhulukazi ngokuphathwa ibona asebe baya lapha bakhetha iy'nkampani ezizosebenza kuleya ndawo. Kodwa uthola ukuthi njengamazwe amaningi ase-Afrika, into enkulu inkohlakalo. Inkohlakalo yiyo nto abayisebenzisileyo, ukuhlupheka kwabantu yikho abakusebenzisileyo, ukukhishwa inyumbazana kwabantu bakuleya ndawo nguhulumeni weFrelimo odominethwa zinhlanga ezingezansi kwaseMozambique, yikho okusetshenziswe yilaba bantu ukuze kube nomvukela lo okhona. Ngakho ke ukuze vele kudaleke isimo esizoba ngcono, kuzoba ukuthi impilo yabantu kuleyandawo ibe ngcono, bazizwe beyingxenye yentuthuko endaweni yabo, kube yibona abazoziphathela besebenze kuleyandawo, kungezi abantu abavela kwamanye amaprovinces ikakhulu angezansi kweMozambique bezokuba yibo abazothatha konke okulaphaya.
Lona uhlupho lolu olwamali wecatsha ubone ngani luza memetheka yini kube njengamanye amazwe lapho olubhahe khona?
Lolu hlobo lokuvukela umbuso yikuthi lunamasulumani phakathi. Siyabona ke igovernment yaseMozambique ukuthi iyahluleka iyodwa, kodwa ke nabo futhi bona labo balekeleli besabela wona amazwe abo ukuthi engayitholi nawo esesenkingeni efanayo ngokuhamba kwesikhathi.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhulumende wakwele Democratic Republic of Congo uthi abantu abahlala duzane nentaba evutha umlilo iNyiragongo kumele basuke kuleyo ndawo ngoba ilapho ukhafula amanye amalahle avuthayo. Abantu abahlala edolobheni leGoma bakhuthazwa ukuba bathwale impahla yabo bayidinga indawo zokwakha izindlu ezintsha. Uhulumende uthi kulakho njalo ukuvutha amalangabi edamu elikhulu eleKivu ngoba kukhanya ingani kulokuzamazama komhlaba okungapheliyo ukuhambelana lomlilo ovuthayo ophuma ezindabeni. Wayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma utshele umthethwandaba izolo ukuba kazilutho ngamacala awetheswayo akuqela elobukhohlakali, ubusela nokusebenzisa imali okungekho emthethweni. UZuma kuthiwa wamukela imali ngesikhathi inkampani yeTels yakwele France ithengisela ele South Africa izikhali ezibiza amabhiliyoni amabili amadola eMelika, $2 billion. Uhulumende wakwele Kenya uthi banengi kakhulu abesifazana abakhahlanyezwa ngamadoda ngesikhathi ilizwe leli lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Abakhankasela ukuvinjwa kobudlongudlongo lobu bathi banengi njalo abesifazana abangavikeleyi abezomthetho ngokuhlutshwa kwabo ezindlini ngenxa yokuthi besaba ukuthi bangaphelelwa yimtshado njalo bangakhahlanyezwa ngoZulu. Umongameli Joe Biden uthi kumele iphele impi yomvukela eTigray kule-Ethiopia kulabantu abaningi abathi bakhahlanyezwa ngamasutsha kahulumende ka-Abiy Ahmed. Uhulumende waqala ukulwisana labantu athi ngabahlamuki nyakenye ngolwezi.
Udaba lokwakhiwa lokubekwa kwesithombe sedlozi umbuya nehanda eHarare sokudale inkulumo, abanye besithi ukusetshenziswa kwemali engamadola azinkulungwane ezimbalwa ngesikhathi kulobuyanga elizweni kulihlazo. Abanye bathi babona kungelankinga ukwakhiwa kwesithombe lesi ngoba kusakhiwa esikamuyi umnumzana Joshua Nkomo akuzange kube lenkulumo. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende uzakwakha isithombe senduna uMtshana Khumalo kunsukwana ezilandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Abel Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Umthetho weZimbabwe, everyone has a right to exercise his culture or religion. So bona mabe kwenza, it's their right. We cannot say it's not right.
Baba Chuma, wena uthini ngalokho esisizwayo? Abanye besola ukuthi istatue lesi siyenzelweni, abanye besithi ayisosikhathi sokwenza istatue kathesi ngoba ilizwe lilamandla.
okuqala ungabona umuntu esona into endalo uyabe ngumampara wayengabi sifaka isitatu sikababa uJoshua Nkomo wawuthakazela lokokana so labo nabana abezitshonini uma sefaka into zabo khona ngale wen uyabe ungubani usolani yikona besiwa ngobhare khona instead kumele sibe siqhuma ngokuthi khona lokho kwenzakala nge-weekend amaphonisa lawana ayisiyalisa abantu ukuthi ebhalagwe yikho kurongo lokwana ngoba abantu ababese ebhalagwe babehambela ijemvele yabesiko nabo nama-beliefs abo yikho lapho kumele siqhume khona kuba yinxa wena ususola labana ungenzela ona ngabo ufuna ukwenza ubathanda anti yabo ntoyabo sukuma-crossroads khonaphana so into ekhona isibe kahle kanje ukuthi khona there is nothing wrong with erecting istatue sabonehanda as much as we erected esikababa uNkomo and there's nothing wrong with ukwenza ama-rituals ethu you know African ways yiye esigebeleni lakibo ngale esishoneni kumele sikuvume okana kwavele yimvelo yethu yiyo amasiko ethu yindlela yokuphila kwethu hatsho ubana sibe ngufuna ukuhlala kuchothoza kuphela just for the sake of ukuchothoza esikababa uNkomo safakwa laphana akunakuntu asolayo next time na sesinofaka somunye futhi wethu khona ngapha kumbe sesinofaka esikalobhengula mancase becasa ukuzosenzela amanga bese sithi bayasihlolela so at times people need to learn ukuthi kona let's embrace i-diversity yona le esiyo yona njengabantu bezimbabwe
ye nanti udaba babakhumala wena uthini ngakho lo
ya ukhuluma iqiniso kodwa samwesama angipheleleki angiphiliseki kahle kwakushoyo ngoba la abantu bavala thina ukuthi siyogcoba inkosi yethu they know ukuthi we are from ebukhosini thina ibeliefs yethu njengabantu bakomthwakazi siphile sile culture yobukhosi asizange sitsho ukuthi sifuna uku-oppose igovernment yezimbabwe asizange sitsho ukuthi sizodisrespect igovernment yezimbabwe sathi sicela ukwenza isiko lethu sigcobe inkosi yethu sihlonipha amasosha laphana lamaphoyisa so akusepofe so ngathi abanye abantu bale right yokuthi constitution abanye abantu abala right then soon after that babuya bazogcoka umambo kathi inkosi kathi thina sabano right ukuthi sigcoke inkosi
ye nantu ke udaba babathuma
ngiyamuzwa ubaba isikhalo sakasikhulumayo well ukuthi I'm not privy to ama-facts behind into nakwalelwane kwahamba njani kodwa ngimele bengibona ngantoa nxa kuyinto eboniswane kuhle yikuthi kwesi sikhathi i-problem esiba nayo futhi thina abanayo we always want to do confrontational things andabona ngihlala ngikhuma ngithikona umntanakho angabuya azokhuma kuhle hayi baba bekufunakala imali kule school trip labana lami funti ngihambe ekariba labanye abantwana uthi siyobona ikariba sifunda ngekariba ecela kuhle uyamenzela kodwa ngasethi zana baba into zakho lona evidonga mshiyana nathi ubuyidayiwe lapha mina kanti uhambe ekariba ngale akubisa imali lapha akula mali ezingaphumi so kwesi sikhathi ama-approaches to certain issues yiwa adala umehluko othize oyabukhona manje i-problem ethu kwesi sikhathi sisuka fongufuna ufuka uvuyela kumbeufuna ukuzezela nje alibilanga lotu akulani into ecacayo akulamntu okwazi kathi kusuke ngaphi kuya ngaphi uhamba njani kuza kuma njani so khona phana yikho mina embonanta sisuke siphambanise khona phana utona we always want to be confrontational kunokuthi sibe engaging sibe sikhulumisana sichasiselana sitshelana ukuthi hayi thina silapha sifuna ukwenza lokho sifuna ukuthi so hayi uhulumende athi hayi lina yenzani so yenzani so yenzani so njengakhona kwana i-process eyenzayo sifake isithombe sikababa uNkomo sisaba engage ukuthi hayi bakithi lathi siyasifuna isithombe sikababa uNkomo sisifuna lapha endaweni enje kwathinyelwa abantu ababevela kuministry babuya kwatshengisana ama-sites kwatshengisana inkinto kwavunyelwana safakwa manje ungabuya nge-confront hayi thina sakwenza kuphela ngoba vele yimvelo yethu la sothi avele sesifuna ufaka inkosi yethu asitshelwa nguwe wena antabona khona phana ungavele uqasha uba lezozini acude njalo uyikho lapho kusuka kubheni khona easy allright ngicela ukubuza babathumi ye lalela wena ma usiyayenza isiko lakho kufanele like mbuyathethela kufanele uyecela enduneni uthi ngifuna ukuthethela ukubika asontembi esigabeni ukuthi hayi mina ngapha ngizabe ngilo mdlalo okuthethela utshela phela abantu abasezigabeni khona phana akulanto eyivele khona ukubikelana angithi akusiyo nto yinto ezithi khona into yakho ihambe kuhle wonke umuntu abekwazi ukuthi hayi laphana kothuma babikile into na mhlawumbe bayathethela namhlanje kumbe i-birthday party kumbe umtshado mbeni ukubika nje into enhle nje hayi olupha ukwenza mahlane ngoba uzakwenza lapha kanti omunye umuntu laye bephulana ukwenza into lapha so kusuka le counter tashin so ngantoa mbetali kuyaliwa kanti hayi belingakhulumisananga nje kuphela ngabe omunye bekhulumise nomunye ezabo ukuthi hayi lokhu kuqakathekile mana sidedile lo ayenze lokuthi nalisisisa kwenze lokho ngelinye ilanga or something like that kube ama arrangements. So ukubekelana vele kona kuyivele kuyinto enhle vele.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Abel Khumalo. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Embikweni ophathelane lezokholo owethulwa iminyaka yonke, umabhalane omkhulu kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken uthe inkululeko yokuzikhethela ukholo ngeyinye yamalungelo oluntu. Wonke umuntu kuzo zonke indawo ulelungelo lalokho, kungakhethekile ukuthi uhlala ngaphi, akukholwayo nangakukholwayo. Ukukhululeka ekukhonzeni akungeke kwafezeka ngaphandle kokuthi lamanye amalungelo oluntu ahlonitshwe. Njalo nxa uhulumende esephula ilungelo lokuthi abantu beqhube inkolo zabo kumbe bekhonze bekhululekile, kubeka labanye engozini, kutsho umnumzana Blinken. Iningi labantu emhlabeni jikelele lilokhu lingafinyeleli ukukhonza likhululekile. Ukudingisisa okwenziwe yi-Pew Research Center kuveza ukuthi amazwe angamachumi amahlanu lasithupha 56 ayinqabela amalungelo okuthi abantu bekhonze bekhululekile. Uhulumende we-Iran uyethusela ekhahlameze njalo abophe amalunga okholo olungayisilo lwabaningi kulelo lizwe olugoqela olwebahais, isiKristu, isiJuda, isiZoroastrians, lengatsha zeSunni leSufi, ukholo lwesiMuslim. Elizweni leBhema, abakhokheli bebutho abathatha umbuso ngodlakela ngabanye abethiswa umlando wokuhlukuluza abantu bekhethwa ngemihlobo, kanye lolunye udlakela oluqondiswe kwabokholo lweMuslim Rohingya. Iziphathamandla zeRussia ziqhubeka zihlukumeza, zibopha njalo zihluthuna impahla yabenkonzo yeJehovah's Witnesses, zikhahlamiza amalunga okholo lwesiMuslim, zisenza ingani ngabedlulisa amalawulo. Ilizwe leSaudi Arabia yilo emhlabeni jikelele elingelankonzo yesiKristu lanxa kulabantu balolukholo abedlula isigidi abahlala kulelo lizwe. Uhulumende weChina uyenqaba kabanzi ukuthi abantu bekhonze bekhululekile, njalo uqhubeka idala amacala ngokwephula ilungelo loluntu kanye lokubulala abukholo lwesiMuslim Uyghurs namalunga enkolo ezingayisizo zabaningi eJiangxiang. Amanye amazwe asethatha amanyathelo okukhuphula izinga lokuhlonitshwa kwabantu benkolo ezehlukeneyo, kutsho umnumzana Blinken. Ngomnyaka odluleyo uhulumende wesikhatshana okhokhelwa ngabantu abangayisibo bezombusazwe kweleSudan ucimile imithetho ebisetshenziswa ziswa ukuhlukuluza amalunga abokholo lwabalutshwana. Uhulumende weUzbekistan ukhulule amakholo lamakholo abantu abakade bebotshiwe ngenxa yokholo lwabo. iTurkmenistan ikhulule abalitshumi lasithupha abeJehovah's Witness abenqaba ukusebenza kubutho, kugcizelela umnumzana Blinken. Sizaqhubeka ngokulondoloza ubukhokheli beMelika osekulesikhathi eside wezokuthi abantu bekhonze bekhululekile, kutsho umnumzana Blinken. Njalo sisebenza labalwela ilungelo loluntu labezokholo ukulwisana nemihlobo yonke yenzondo lokukhethana ngenxa yokholo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kuqhamuke ingozi yomlilo esibhedlela zempilo Central Hospital kobulawayo izolo ntambama. Intatheli zindaba isebenza izimele uJeffrey Moyo ubotshelwe icala lokungenisa intatheli zindaba zelemelika elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku www.voandebele.com.
Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.